ukuthi uhulumende lo uzabe minjani kuya ngokuthi izinkulumo eziletha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani, ngoba phela kuyabe kufanele kukhangelwe ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi. Sibone ngani inkulumo kaPresident uChamisa leyi imelana lokuthi ngembana kokuthi atsho njalo usevele wathi wathi kule ndaba ezihlanu ezimele zihlaziye zifundise ukwenzela ukuthi lizwe liqhube phambili. Uhulumende lo sebe nguhulumende okhangelela ukuthi olungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha.
Yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ungathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo?
Ezinhlanu lezi zithi uPresident Chamisa uthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetshenzwe sibe ngendlela eqondileyo, njalo kukhangelwa indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokuxa kusenza ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa yikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe. Sokukhangelwa indaba zama-council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesikelo sombuso welizwe esika-2013. Bese ukhangela njalo ukuthi okuhluphayo kwi-economy kuphi, ngemva kwalokho sesikhangela ukudlisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe lamanye amazwe omhlaba nje jikelele.
Kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo, yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo, lina lingafuna ukuba kuwo yini luhulumende?
Okuqakathekileyo kuPresident Chamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe. Ngakho-ke impumela eyabe itholakale kukhetho nxa ijekisa ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kubazidlali kaPresident Chamisa kumbe labantu khonokho ngibonakale kungaba into ezenzakala. Kubone ngani akula ngenye indlela esingathulisa ngawo kumbe singaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto ngokushisha obufana bukaPresident uNelson Chamisa.